ngesikhathi kuthe sokungena u-vice president umpoko wakhanya kusibukalo kulokuxokozela ungathi kulokungunu ngathi kuba lomsindo. Kutshengisa ukuthi kulabantu abakhanya bengathokozi ngokubuya kwakhe. Kuthe-ke sokufanele aqalise ukuthi a-adresse ngoba ngiyobe sefanele akhulume. Waba sibilaba abatshengisele egcekeni ukuthi athi kuphela ukuba ngumsindo, kodwa-ke abanye bahle bakhalala basikhuma baphuma. Khanya bezimisele ukuthi abafise ukuthi yena aba-adresse. So yikho kwenzakeleyo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisani lokho?
Lokho kusegcekeni kuyatshengisa ukuthi i-ZANU-PF isidabuke phakathi ngoba kuthi ukuthi akade bephuma ngoba umpoko angithi yena kuthiwa ungapha lolu hlangothi olwe-G40. So kuthi ukuthi laba abanye abangapha kula cost yibo labakade sebesenza lokho. So kodwa lokho kusegcekeni ukuthi khathilesi into esesiyinanzelela eZimbabwe ukuthi i-ZANU-PF isidabuke phakathi. And okuhluphayo ukuthi abaphakathi kwe-ZANU-PF kukanje. Abantu bekhaya ukuthi i-ZANU-PF ngaye iyazama imizamo yokuthi ilungise izinto ukuthi ivuselele ezomnotho yelizwe. Abantu bazama ukuphila kuhle kodwa kwasezinye indlela abalwa ngayo sokusesabeka. Kodwa-ke futhi kubuye kube yindlela enhle futhi ngakuthi laba baphikisayo ama-opposing parties ngaye ngakunanzela khona sokulalowo mumo bona baqhube besebenzela ndawonye babambane bangabi lobugovu. Sibona ungathi ikhathesi sokusulula ukuthibilisi ngale ngxenye ngathi umlimi uyongenelayo ukuthi i-ZANU-PF sibilisi kube lula ukuthi ngakuthiwa kuya 2018 ifuqele eceleni nje ama-opposing parties abambane. Ukuwina sokulula ngoba sebakhona be-ZANU-PF khathesi abangasoze bamvotele umgabe sokusegcekeni kulokho. So-ke ama-opposing parties bazi-take advantage yakhona okwenzakalayo.